sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende, sibhale izincwadi ziye kucouncil. Ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bayaqhala ngibagqoka imangabuhle. Njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akula mashedi lapho kugadela khona abantu. Njalo sivumelene thina ukuthi akukhulunyiswane izimoto azibuyele zona izane zazwele zikhona. Kodwa kube izimoto ezi-good condition ezizalandelalayo imithetho ifakwa nguhulumeni. Thina as an organization kasili thina ngama ikakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kobulawa.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele lempilo.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okungakubangalisayo. Kungayangale ezisa lobhengula ukusuthiza lapha kubhashi la kohamara esikhona kukuhamara isikithikithi kugcela abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport iyaswelakala okunye okumangalisayo. Kuye kulobhula ngale lezi ziyakobo-callback kwafana akumangakuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esibolo zivulu bathola abantwana balokhu bahuma babe bephuma sisuka sebebuyele ezindeni zokuya amasususo. I-shortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo lokhu bakubhala into le ezu kukhuma ukuthi kubhale obaba asabe maningi angaba maningi sokusebenza into yangenedo abantu ngoba thola ngosomabhizinisi laba amakhomba amancane ezisiwarithi ngawo sikhuluma ngawo labo badinga ukuba bafile kodwa le misebenzi kayisekho ebantwaneni.